inkinga yokuthi nxa igalibha ingathi iyavalwa kancane khathesi iwangele ma-power station layo vele iyachula kuzahlupha ngoba i-industry abemigodi lalaba abalima ebusikeni ingqoloyi kuzabahlupha. Yikho kwakuqakathekele ukuthi ibulawayo i-power station iyarare i-power station lemunyati zibe zi-own standby kwenzela ukuzincedisa nxa ekhalibha kungaba le nkinga. Ukuthi vele hayi also business laba kuzabahlupha.
Ukuna kwezulu lonyaka kungaphathisa na kulolu dumo?
Ukuthi sikhafte kuhle ukuthi amanzi asetshenziswa yikariba ikariba dam avela ngali kumhlubulwane we-Angola e-DRC kalani lezulu elinangapha kodwa nxabe sithi khona kuzoba nezulu elingcono kusadek engxenye batsho nje sebekhuma ney'ndawo zakhona kodwa engikubonayo nxa izulu izaba khona kodwa lili litshwane kuzafanele uhulumende lama organization azimele ababona kokulima bakhangelisa amadama ethu balungise imiduli yakhona ama-water harvesting ngesikhiwa singathi i-water harvesting lokugcina amanzi wona la amalutshwana azakuna kuqakathekile. So kuqakathekile ukuthi khathesi sikhangelisisa amademethi akhona kala nhlabathi eningi imiduli yakhona iqinile ukuze leli izulu elizakuna lingagcini selilahleka.
Sibone ngesikhathi esedluleyo uhulumende ekhuthaza njalo abemigodi abemba amatsha aligugu ukuthi labo balungise izitishi zabo zamagetsi njalo ekhuthaza abasebenza bezimele ukuthi baphathisane lohulumende. Libona sengathi lokho kungaba yinto engaphathisa ilizwe.
Into ikhona ukuthi ye imithelo kumbe ama-licenses ama-independent power producers balawo alitshumi kula angu-10 kusiya ngaphambili ambalwa kodwa inkinga yokuthi imali abafanele bazibhadalise bazihlawulise izesa nxa befaka ugetsi wabo ku-grid yezesa ziba njengohulumende ziyakontrolwa. Yikho abaningi bakhona bathi hhayi akwaboni ukuthi nxa bangathi baqale imicimbicimbi yabo yokulungisa amagetsi ngamanzi kumbe ngelanga imali abayinikwa ijesa ingaba imali engabancedi. Yikho ukuze babe sustainable bafanele bayekelwe banikwe imvumo yokucharja ama-rate ama-tariffs imali esemsikeni ovulekileyo i-open market charging. Okwakhathesi kawusize kuncede lude ngoba singaze banikwe ama-IPP ama-license alitshumi balikhulu nxa ama-tariffs yekhona econtrolwa nguhulumende ngombe ngisa akusize kuncede lude.